Inhlangano lo International Conference on AIDS and STIs in Africa, iCASA 2015, ujonge ukuletha inkokheli, abezempila kahle, abaphila legciwane lengculaza, kanye labacubungula bedinga imithi, ndawonye ukuzakhulumisana ukuthi kungengezwa njani imali kwezempila kahle kuzwekazi leli, njalo izifundo ezitholakale ekulwisaneni lengculaza zingasetshenziswa njani kweminye imikhuhlane ngemva komnyaka ka-2015. Umphathintambo wogatsha lwezokwethekelela, uMnumzana Walter Mzembi, uthi sebedingile indawo ezaneleyo ukuthi izethekeli zihlale, esithi imbiko ethi ezinye zikhethe ukuhlala komakhelwane eSouth Africa ayisilo qiniso. Indawo zokuhlala uthi zivumile ukwehlisa inhlawulo yazo ngesikhathi lesi kulezethekeli iCASA. Umhlangano lo uza ngesikhathi elakuleli linconywa ngomsebenzi eliwenzayo ukungculaza, wehlise inani lengculaza elizweni ivela ku-26% ngo-2000 isiza ku-15% lonyaka, wehlisa njalo lenani labantwana elithelelwa ingculaza ngabomama bengakabelethi. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana, uDr. David Parurenyathwa, uthi umhlangano lo we-ICASA uqakathekile ukuthi kukhulunyiswane ngokuguquka osokusiba khona ekulwisaneni lomkhuhlane wengculaza. Lanxa ilizwe laqhuba kuhle ekwehliseni inani labantu abathelelwa igcikwane, uthi sokumele kuxoxiswane ngabasakhulayo abalokhu besanda besiba lengula makhwa, kukhanyelwe abesilisa abaya emacansini labosowabo emajele, kanye lokuthi abasebenza ukuthengisa imizimba bangaphathiswa njani ngoba amalungelo oluntu athi labo kumele babe lenhlelo zokubavikela.
It's not done enough. We think we have, but you haven't. Yes, we're
asikenzi okwaneleyo. Cabanga ukuthi senze okwaneleyo kodwa hhatshi. Yes, esihambisile imbiko etshiyeneyo kodwa ungaya emaphandleni khathesi kuseselodubo. Abantu abathengisa imizimba yabo singababophi. Ayisiyo impendulo leyo. Emajeli lapho abesilisa abaya emacasini lamanye amadoda, kimi ngabantu abaqakathekileyo, yikho kumele sibe sikulungisa ngendlela engelabandlululo. Lokho
osebenza kunhlanganiso yabaphila legciwane lengculaza, iPositive Living Foundation, unkosikazi Pamela Munoda wafa, uthi ukhangelele ukuxoxisana labantu abathiyeneyo kulumhlangano azwe ukuthi kuyini abahlangana lakho, njalo lokuthi yiphi imizamo esiyenziwe emhlabeni wonke jikelele ukudinga umuthi wokwelapha kumbe ukuvikela ukuthelelwa ingculaza.
Umhlangano uzasinceda njalo ukuthi abantu bayashiya izinto angingathi ama-experiences, le ndlela abanqobe ngayo inkinga abangaba bedlulekiso. Lokho kuzasisiza njalo ukuthi lathi sithole uncedo. Silo hlupho labomama abazithweleyo abathi uma sebethestile bengaqhubeki benatha amaphilisi ngendlela, abanye bathi bebeletha behle beyekele ukunatha.
Lanxa eleZimbabwe linconywa ngomsebenzi eliwenzayo ekulwisaneni lengculaza, kukhona okusasilela ekunikeni bonke abantu abawudingayo umuthi we-antiretroviral therapy, ikakhulu emaphandleni. Phose isigidi sabantu elizweni, i-905,368, badinga lumuthi, kodwa phezu kwamashumi ayisikhombisa ekhulwini labo, i-618,980, kuphela yibo abawufinyelelayo. Unkosikazi Message Komo oEmberengwa uphila legciwane lengculaza, uthi lanxa waqala i-art, isibhedlela sabo semnene kulezi insuku sitshona singela amaphilisi abawadingayo okubafaka engozini lapho bengela mali yokuyadinga kwezinye indawo.
Ngomunye umkhuhlane omubi kudlula ngoba yinto ozaphilalayo isikhathi eside, okufanele unakanele impilo yakhona. Ngayabona sengiphilele sokwe 16 years lokho ngiphila phakathi kwayo, so kunzima kakhulu, akulula. Le kwelatshweni kwakhona uyathola ukuthi thina sihlala emakhaya, ngale izibhedlela zakhona zilala mithi yokwelapha. Abangalamali sibili uyabathwala nzima ngoba izibhedlela bafika bakubhadele ukuthi ufanele uwathole, kodwa atholakala izibhedlela ezinkulu. Kwesinye isikhathi izibhedlela ezinkulu uyawaswela.
Inhlanganiso ekhangela ukulisana lengculaza, iNational AIDS Council, ithi kufa abantu phose inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, i-63,853 ngomnyaka. I-ICASA 2015 ilendikimba ethi AIDS in Post-2015 Era, Linking Leadership, Science and Human Rights. Kungcithi ezizabe zikumbuthano lo ngudokotela odumileyo ovele eMelika, u-Ambassador Deborah Bix, ophethe uhlelo lukamongameli wakulelo olwe US President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingunothando Spanda.